So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamuhla ekuseni ngolesibili zeku5 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje ababalisi elizweni lonke jikelele baqala namhla ukukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo abathili phansi kakhulu
amabhasi amanye akhanya ngani ajigileyo awezi ukukhothewa ekhona kodwa ke nxa sikhangele emaphandleni lezinye indawo kumbe lamadorobha amancane lawa kulokho kulo bunzima obukhulu obuqondane ngendaba e-transport
ukuvela komfanekiso kamabonakude otshengisa abesifazane ababalisa omunye othwele ingane bebhaxabulwa lisotsha isibangeleyo kwesabela ukuthi ubudlwangudlwangu okubangelwa ngamasotsha abukapheli
kwesinye isikhathi bayagqoka impahla zabo lezi esingathi ezama-civilian so ungathola ukuthi kwesinye isikhathi balutshwane bengasabonakali ngama-yunifomu kanti-ke begqoke ama-plain clothes uthole ukuthi bagcwele futhi ezitaladeni
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we-studio 7 Ababalisi elizweni lonke jikelele baqala namhla ukukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo besithi liphansi kakhulu. Ababalisi bathethe inyathelo lelo ngemva kokwehluleka kukahulumende ukukhweza iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. Inkulumo abake baziqhoba lohulumende okwesikhathi eside zehlulekile ukuletha ukuvumelana. Inhlanganiso yezimtha kanye le-APT likanye le zikhothaze ababalisi ukuthi bengayi ezikolo kusukela namuhla andovana uhulumende avume ukukhuphula iholo labo njalo alungise konke abakukhalazayo. Untungameli Inkomo Studio 7 ixoxele isiphathamandla sezimtha umnumzana Richard Gundane.
Injongo ekhona ukuthi sidinge ukuthi uhulumende alungise into le ngoba khathesi ababalisi abaningi abasakwanisa ukuthi bagade amabhasi. Yebo, siyabona ukuthi uhulumende uke wazama sibili ukuthi emadorobheni lapha nxa sikhangele eHarare amabhasi amanye akhanya ngani ajigileyo awezi ukukhosewe khona kodwa ke nxa sikhangele emaphandleni lezinye indawo kumbe lamadorobha amancane lawa kulokho kulo bunzima obukhulu obuqondane ngendaba e-transport so kumele ukuthi indaba lezi zilungiswe sibili so siyadinga njalo ukuthi sibone ukuthi nxa sikhuluma thina labomongameli bethu abe-ministry ye-primary le-secondary laba bayazama sibili ukuthi babone ukuthi yikuphi okuncane abangakudingayo okuqondane la mali awensizi angatholakala ku-ministry ye-transport so kuqakathekile khona ukuthi sikusebenze sonke lathi sizimisele njengama-leaders awama-unions ukuthi sisebenze ndawonye kodwa-ke okwakhathesi ababalisi silesivumelano sokuthi sike siye ku-strike kuqakathekile khonokho ukuthi njengelungelo lababalisi sike siye ku-strike sizabe sikhuluma lohulumende kasiyekeli ukukhuluma kodwa siyabe sikhuluma ababalisi baku-strike
nxa sikhangela iholo elilikhangeleleyo umbalisi othola imali encane likhangelela ukuthi abe hola malini
Sike sakukhuluma lokho kodwa sokusokala ukuthi ababalisi abasafuni ukuthi imali yabo ikhulunywe isiqanjwa ngamabizi ukuthi imali ethize. Esingakhuluma ngakho yi-standard esikhuluma ngaso sithi yi-poverty datum line. Kanti liyakwazi ukuthi indawo zonke nje even emazweni abantu bakhuluma nge-poverty line. I-poverty line ke kutsho ukuthi imali ekwanayo ukuthi umuntu engasoze athiwa ngumuyanga. So esikubona yakhathesi ababalisi abaningi imali abayitholayo iphansi kwe-poverty line. So ababalisi abaningi ingabayanga. So kanti bona abantwana nxa befundiswa ngabayanga baza kuba ngabantwana abanjani.
I-poverty datum line okhuluma ngayo baba Gundane kanje ikumalini kulezi nsuku?
Sike sayidinga sadinga ukuthi kanti yona ilokhuzeni Central Statistical Office ikhuluma nge-poverty line engapi. So sigcine thina sesizwe ukuthi ngo-December kulomnyaka odlulileyo ku-2018 ibe i-around $750 US dollars. So kube kumele ukuthi ngo-December umuntu abe ethole $700. So sibone thina njalo ukuthi after December into eyenzakaleyo ukuthi ama-prices lawa abuye akhwela kakhulu. So ifigure yangikhona kabasinikanga. So nxa sikhangele sibona ngani ifigure yona leyo ingabe ikhwele nge-$100. So siyabe sikhuluma ngama-$850. So United States dollars. So kuyabe kumele ukuthi umuntu ongene umsebenzi namuhla ethanyela esikolo nguye umuntu oyabe emele ukuthi athole imali lesilinganiso se-poverty datum line.
Lo umnumzana Richard Gundane isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi ezimtha. Kodwa umphathintambo obona ngezemfundo umnumzana Paul Mavima uthi ababalisi bathembise ukuthi abasoze bakhalale umsebenzi ngoba belokhu besaxoxisana lahulumende. Ukuvela kwamfanekiso kamabona kude otshengisa abesifazana ababalisa omunye othwele ingane bebhaxabulwa lisotsha isibangele ukwesabela ukuthi ubudlwangudlwangu obubangelwa ngamasotsha abukapheli. Lo mfanekiso awaziwa ukuthi wathathwa nini kodwa abanye enkundleni zokuxhumana la WhatsApp bathi ukhanya wathathwa ngemva komzabalazo waqhamuka ngemva kokutshengisela. Kambe azasuka yini emphakathini amasotsha abuyele emabharakini? Lo ngumbuzo uChris Gande awubuze umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Amasotsha engabe esemalutshwani nxa sigathanisa lendlela leyi amalanga adlulileyo ake aba yiwo begcwele behamba betshaya abantu sibona lezi mota zabo lapho emalokishini zibhatlola. Khathesi sihamba sibabona kakhulu ema-roadblock lapho kulama-roadblock khona bame lamapholisa. Okunye singeke sikuphawule kakhulu sitho lokuthi sebalutshwane abantu laba kabathembakali kwesinye isikhathi bayagqoka impahla zabo lezi singathi ngezama-civilian. So ungathola ukuthi kwesinye isikhathi balutshwane bengasabonakali ngama-uniform kanti ke begqoke ama-plain clothes uthole ukuthi bagcwele futhi ezitaladeni. Sinanzele ukuthi uhulumende lowo angithi nguhulumende wabantu abalobudlwangudlwangu bona ngokwabo. So abasathembi umuntu uthole ukuthi konke abakwenzayo bangaye bekwenza bezama ukudinga abantu behlukumeza abantu.
UZulu usezaphila lamasotsha emphakathini na?
Akuphileki khona ngesizathu sokuthi isotsha lomphakathi awukazi kwaba ndawonye. Kodwa ke njengoba elizweni leli vele kukhanya ngani ubudlwangudlwangu bukahulumende yibo okumele benzakale kulalokhu ukuthi hayi abantu kumele baphile ngokukhululeka. Okunye sizakunanzela ukuthi ilizwe leZimbabwe kuthiwa likhululekile thina abanye siyala. Lizwe leZimbabwe alikhululekanga from 1980 kuzofika namhlanje. Lilizwe esingathina li-under military rule kuzofika namhlanje. Kuzathola ukuthi amasotsha asebantwini ahlukumeza abantu, achaya abantu, ayenza yonke into ongayicabanga. Kwezindawo sizwa ama-cases of rape ukuthi kubamba abantu abangomama iganyavu. So ngokunjalo ke abantu bahlezi bechochobele ikakhulu emkhonweni wangapha welizwe emathebelelendi. Okuningi asebekukhumbula ngabakubona ngesikhathi kambhuqazwe ka-1983 kusiya ku-87 abanye abakubiza bethi iGugurawund. Abaningi sebevele bephila ngokuthothobala, kulabanye asebebalekile futhi elizweni, ikakhulu khona abakobulawayo sebezama ukuyaphephela kwamanye amazwe ngenxa yesenzakalo esenziwe ngamasotsha.
Bakhona abathi ngesikhathi sokutshengisela amasotsha amanye abonakala eyiwo ayikhokhela ukutshengisela ikakhulu ukungena ezitolo begqekeza. Kungakuliqiniso yini lo?
Sikuzwile lokho lathi kuvela ezakhamizini kumbe ngithi ebantwini abayibo abahlaselwa ngala masotsha. Esikuzwileyo futhi okunye ukuthi kulabantu abacatshangelwa ukuthi ayisibo bakobulawayo ababuya bevelela ehlangothini lukahulumende bethunyiwe, yibo okuthiwa babethungamela ukubhidliza izitolo bezitshisa, ngoba indlela yokwenza kwabo kokudilizwa kwezitolo lezi lokutshiswa kwazo kwakukhanya ukuthi akwenziwa ngumuntu ongalabo ubuciko kumbe ukuqeqesha okuthize. Kwakukhanya ukuthi indlela ababesenza ngayo phose yayifanana indawo zonke, asomuntu lwane singathi ngu-ordinary person owenze lokho, kodwa ngumuntu olobungcitshi obuthile owathenela ukwenza into leyo. Ngoba la ngesikhathi ababesenza ngazo lo budlwangudlwangu bediliza kwakusenzakala ngesikhathi esincane, okwaveza sobala ukuthi hayi umuntu njengalalwazi kumbe ongaqeqetshanga ngesenzo leso angake akwenze ngesikhathi esincane abeseqedile. So ngiyavumelana labo laba bathi kwakungamasotsha, ngoba uvele uhulumende lo ugangile isikhathi esiningi uyahlanyela yena into esenzela ukuthi kuthiwe ngumphakathi yena kunguye kusukisela emuva esikhathi zeGugurawund. Siyakwazi ukuthi ama-distance lawa esithiwa adinga nguye uhulumende yalo waye wahlanyele senzele ukuthi ajustify i-civil war elizweni laseZimbabwe emkhonweni wemandebele.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo lamuhla, ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-meteorological services lithi kufanele abantu beMatabeleland beqaphele izulu elilomoya omkhulu njalo elilombane eliyabe livelela kwele Botswana. Izulu leli libikwa lilolaka lanxa lingalinengi kakhulu. Liza kuba ligxile kakhulu endaweni ezivalisa iBulilima, iMangwe, iWange, iCholocho, iMatopo leGwanda. Iqembu leHighlanders lithi lilolonga ubuciko babadlali balo enkambeni esithekileyo eMatabeleland South, kodwa kungelabadlali abane. Isiphathamandla seBoso uNhlanhla Dube utshele iphephandaba le The Chronic ukuthi abanye abadlali bayeza njalo bazafika amachumi amabili lasikhombisa nxa sebebonke. Umphathintambo obona ngezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo uthi kufa abantu abayinkulungwane, kulimale abazinkulungwane ezintathu ngenxa yengozi zemgwaqo ezibangelwa yikudakwa ngemva kokuphuza utshwala kumbe ukuthatha izidakamizwa. Iphephandaba le The Herald lithi uDokotela Moyo ugcizelela ukuthi lokhu kuvame kwabasakhulayo. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Emsakazweni linjani? Ngibonga ukusendulela inyosi eziqakathekileyo empilweni zethu. Kanti le ndaba ma ukuthi lokhu kuqhubekela phambili senzakala kanje, ukhomanda wakhona uthini? Akakwanisi ukuthi kukhuzwe yena eliyekelise abantu bakhe laba into abazenzayo lezi, because laba bantu bayathula. Angithi kulo khomanda bakhomanda bayathula labantu, so waye ngabakhuza ukuthi kelani lokhu yena uyabe ngazwelini abantu beZimbabwe ukuthi bahlukumezeke. Nguye orong khomanda lo.
Bengisathi mina khona manje lapha eSouth Africa kunomhlangano omkhulu we-Africa Mine indaba. Ngizibuza ukuthi abantu beZimbabwe nxa belapha bakhuluma uphi umhlangano, basho uphi umhlangano bona, ngibexoxa ngani, yibapha ama-investors abaxoxa ngawo. Ungeke uthi ubize umuntu uthi um-investor uzoyithathela 51%, asale nani umuntu okwesibini ukuthi bazelapha bakhokha ngokuthi kwenzi imayini ibalethelani bona ilethela bona kuphela or ilethela isizwe sezimbabwe abantu bezimbabwe balambile kodwa babhizi bagijima lapha bazohlala la bathi nabo bayi-afrika no abakhulume nje bathi siyizano hhayi ukuthi izimbabwe la iyi-afrika
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 esifunde khona pha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko usitshele okwenzakalayo kwesakho isigaba kumbe ubingelele abangani lezihlobo ukhumbule ukuzibetha ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Canada lamanye amazwe aseLatin America athi awasoze asebenzise udlakela eVenezuela kodwa bafuna umbuso uqhutshelwane kuhle lanxa abanye betshengisele besithi amazwe la kufanele achiyane leVenezuela. Ele Iran selibophe omunye osebenza kwezemvelo owaye ngomunye wabayisitshiyagalo mbili abamiswa phambi komthethwandaba esigodlweni salelo lizwe iTehran ngeviki edluleyo. Betheswa icala lokuthapha okwenzakala kwezebutho lalelo lizwe okwensitha. Ngesizwe umbono webandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe ngendlela ibutho eliphethe ngayo abantu elizweni kwingxoxo lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Kuvele kulesandla esitshengisa ukuthi-ke kwezombusazwe kulokulwa okudaleke ukuphuma kukamgabe kungena amasotha osokuyingozi osokudonsela abanye abantu abaningi kugoqela nabazo amabandla aphikisayo kanye labanye abantu abangekho kwezompolitiki asebezifumana-ke sebekikho lokho ngoba yibulwa okubi ukulwa osokwenze abantu bezimbabwe bangazi bananzelela-ke ukuthi-ke uhlupho osilwalo uhlupho olukhulu ukuthi silwa labantu abayibo abadikiza umnotho wezimbabwe kodwa bakuye bathi bona namhlanje bangalungisa lowo mnotho. So ngabantu abangaselasehlelo abangaselazwelo abangenza noma yiphi into ukuthi kuhlale kuthiwa kuyaliwa ezimbabwe kodwa bangalokuzisa ibizo lezimbabwe njalo vele kube kubuza abantu
ithini ngendlela ngochuku amasosha lamapholisa abikwa elokhu ephethe ngalwa abantu lanxa sokwedlula ukutshengisela.
Uchuku vele lona ngendlela uhulumende we-ZANU-PF ungakhohlwa ukuthi wangena lapho okwalwa khona abantu abamhlophe abamnyama bonke bebulalana ngembhobho. Njalo kusenzakala lokho ngenxa yokuthi umuntu lombhobho uyesatshwa kakhulu kulochuku olukhulu oluningi olwalusenzakala. So uhulumende osibusayo uhulumende ovele wangena esebenzisa ezinye indlela zokuthi abantu bananzelele ukuthi uyaliwa phakathi kwamakhiwa labantu abamnyama esebenzisa uchuku. So uthe sengene esebenzisa uchuku kazange alume uchuku. Uchuku silubonile ngo-1982 siyafika u-87 salubona-ke ngabo-1991 lapho esabona khona kuqatha abantu abanjengaborashiwa sakubona-ke kusiza into zabomlamba kuthina lo kubulawa kwabantu be-NDC. So uchuku luvele luyinto ephila phakathi kwahulumente obusa kathesi lo oyabe engaluboni engaluvumi yikho ngithi mina kuthi ukuthi uyabe engaphili kuleli lizwe lezimbabwe. Uchuku olwenziwa ngabantu laba lubi size sibe libandla eliphikisayo siphikisa njengoba sithi abakwenzayo kulo chuku.
Lo ngumnumzana Abednego Bebe isiphathamandla sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe sixoxelaye esenkayi. Iningi lilokhu lihlaziya okwenzakale emdlalweni we-Super Bowl ngesonto eGeorgia e-Atlanta lapho iqembu le-New England Patriots elinqobe ele-Los Angeles Rams 13-3. Intshantsho yalomdlalo ibungu-Tom Brady we-Patriots kanye lo-Julian Edelman weqembu elifanayo. Bekule ngxabangxoza kulungiselelwa lomdlalo abanye abahlabeleli besala ukuyahlabela kuwo besithi kuloncindezelo ebantwini abamnyama. Umdlalo we-Super Bowl uthakazelelwa liningi lezizalwane zeMelika njalo kunengi okwenziwayo imkhuba eyenziwayo kusabukelwe umdlalo
Super Bowl umdlalo omkhulu owe American football ibhola lawela lapha eMelika inkunje ngabo World Cup ifinal yakhona ngijayele ukuyivukela
Uxolo ke besathi umdlalo lo ulokhu semlonyeni yabaningi njalo kuze sizwe okuningi ngawo sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia khonapha eMelika unkosikazi Sinini Ncube Hammond yena olandela lomdlalo.
Obi Super Bowl umdlalo omkhulu owe American football ibhola lawela lapha eMelika inkunje ngabo World Cup ifinal yakhona. Ngijayele ukuyivukela ngisafika ngangayisisi ngoba ingathi ihambelana le-rugby ngoba ibhola lakhona bayalijikelana kodwa kwaya ngasembona ukuthi ngiyakhutha ngoba bonke abantu bayabevele aba elekhaya elenguqu alijwayelekanga
uthabile yini ngempumela yomdlalo lo wena ubusekela liphi iqembu
akade bekufinal abe-New England ama-Patriots iqembu lakhona liyaziwa ngokuqila lake laqila eniqembu engilisupportayo ele-Atlanta ama-Falcons about 2 years ago kodwa angazi ukuthi kungani alidliwe iqembu lakhona lingavele lifike ku-Super Bowl liyawina so bengifuna abawinayo bengilisupporta bekusobali ukuthi lizawina ngoba u-quarterback wabo ongathi kusa-captain uTom Brady ule experience kakhulu so ahamba ku final yonle Super Bowl okwezikhathi ezisithupha 6 ovele bekusobali ukuthi bazawina
bekulemculo lokunye ungathi konke kwenziwe kuhle
ye kwenziwe kuhle kakhulu ngakuqalisa anti kuyakuhlatshelwa ama national anthem njengombani bekuse Atlanta bebebize uGladys Knight owazalelwa khona ngale Atlanta uyohlabele uqalisa bekukuhle kakhulu Ngihlabela kuhle Gladys Knight she's a legend. Inkwindikwindi yakhona leading up to it ngabole sihlanu mgcibelo bayenza lokunye ukuthiwa iNFL experience abantwana lababukeli balowo mdlalo bayabuya bathatha imfanekiso bajika amabhola besenze ngathi bayatraina khona kuthiwa iNFL experience. Bekukuhle njalo labantu abaningi bayabuya kule odolobho okuyabe kulomdlalo wonalo.
Ye ngezinye indlela bekuphithizela ngoba bekusenziwa khonapho ohlala khona.
Ye bekuphithizela sibili. I-Atlanta ivelile traffic embi ihle yabawe ngabona bama-taxi labo Uber ungayibade besenza imali. Bekungahambeki ukuphithizela kakhulu.
Siyasizwe ukuthi kulesiko lokubukela lomdlalo lokudla kwakhona.
Ukudla ngiyakulandela nxa ngulandela kodwa mina ngiyathanda ukuziphekela okwami angithanda ukuthengwayo but abaningi bayabe order opizza ama-wings naya bengizowosela or bengizowosela ngenza isithwala sami nembhida
abanye abahlabeleli bebesala ukuthi bayihlabela kulo mbuthano
ngibone ekuqineni abanye abansundu babeyalile omunye lowana uCardi B kona ngathi usakhalat wala ukuhlabela kodwa omunye okuthiwa ngu-Big Boy nomunye okuthiwa ngu-Travis Scott abantu abansundu bagcine sebehlabela so mbona ngathi nxa bengakulanda even kunguwe or mina bangicwele kukuwe uyabe uzaphiwa imali so ngulo nalo uyazikhethela ngoba abantu kwezinye izikhathi ababambananga nxa umuntu elayo imali eningi angala njengo-Rihanna think uthiwa wala kanti yena ule mali eningi kodwa u-Big Boy omunye elinye iqembu le-Atlanta ugcine ehlabela ngoba wagcina nini ukuba le-hit so yena nabo-Travis Scott abanye baya befuna ukwaziwa ngoba umdlalo lo ubukelwa ngumhlaba wonke ilizwe leli lonke lo mhlaba so yi-exposure ye ngathi abansundu baphathwa kubi kodwa nxa sokuyimali na bengingahlabela kodwa lapo
kodwa uyabasekela yini labo bokuguqa nxa kuhlatshelwa ingoma yesizwe i-national anthem
kodwa bangaguqa bayaxotshwa so nxa ulayo imali yakhona yokuguqa ye ngiyakuzwisisa kodwa mbone ngathi abanye abakuzwisisanga kuhle njengomongameli welizwe babephonga ukuthi baguqelane wayeguqela ukuphathwa kwabantu abansundu lokudutshulwa kwabo ngiyamsekela kakhulu ye ngiyabasekela abokuguqa
lo ngonkosikazi Sinini Hammond Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxelaye eseGeorgia khonapha eMelika Namhla kwezomculo sihamba lo Jay-Z Maravini umajaha wodwa Ndlovu owasichazisela kuona lo msakazo ukuthi kungani wabiza idlalade lakhe asanda ukulethula ngokuthi Ntunjambila.
Yebo, uNtunjambila ngathi ngikhula mina ubaba wami ngixoxela kakhulu ngelitshe lika Ntunjambila elisemadojeni. So engixoxela kakhulu kuye kwakuyisimanga esasivela kuleli litshe esasenzakala ngaleso sikhathi, ngoba babethi ilitshe leli bawusithi ma ukholela ukuthi ma ungena kulo masuphuma uphumule ezibuzi. So wayehlala engixoxela kithi noma sesihlala ehlala eFlapus, ngoba ngomdabuko ukhokho wami wafikele emadojeni then basebesuka sebesekogodla wamnyama. Engixoxela kakhulu ngaleli litshe ethi Ntunjambila, kimi wayesithi Ntunjambila kodwa lona Ntunjambila. Wasekusithi nje ngesikhathi esithile ubaba wami sengasekho emhlabeni, udlule emhlabeni ngo-2011. So sangakho ngihlala ngicabanga ngaye. So sengisithi hayi kahle-ke ngibhale ingoma enzabe ngikhumbula ngaye. So ngasengikhumbula-ke ngibhala le ngoma ngikhumbula ngengxoxo yakhe ethi Ntunjambila engixoxela yona. Sesithi hhayi izabhala ngale ngaleli litshe likantunjele elalispecial elalikhulunywa ngobaba wami. Njalo futhi ilitshe leli hambile ngali bona emadojeni, kuyikuthi silungiselele ukuthi senze ividiyo ezaphuma emalangeni lapho esiveza khona leli litshe ngengoma lethi Ntunjambila. So ngakho-ke yimvelo yethu thina abantu bemathebulelethi, yimvelo yethu thina abantu baseZimbabwe ligugu elikhona esaliphiwa uNkulunkulu ngaleli litshe, ngoba liyisimanga leli litshe khona uzalibona la kuvidiyo. So ngakho-ke ngezindlela kuvuselela amasiko, kuvuselela usinga, kuvuselela ukuba yithi kwethu. Abantu okumelanga bahambe bakhohlwe imvelaphi yabo lapho bavela khona. So yikho-ke okungeze ngabhala ingoma le ethi Ntunjambila isisizathu sakhona. Jay-Z Maravini lo mculo wakhe litshe likaNtunjambila. Siyathanda njalo ukubonga abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook, uLesedi Moleya, uMgcini Nyoni, uNomen Ngwenya, bonke nje bathi sivuka njani.
Umgcini Nyoni yena uthi lokho abakutsho ku TV akusizi ngoba imali efunakayo esiyo ye transport kuphela. Ngabona ukhuluma ngababalisi lapho uthi kunenge ukukhwelileyo. Siyabonga njalo sikhumbuzo umlalazi ukusixhasa lo noma Themba Ellen Ngwenya. Sizahlangana njalo ngesikhathi esifanayo kusasa. Yikulelami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.